Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 18 kuNcwabakazi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abaleleyo laba yiba ke abalomoya osungena emaphathini ukuthi kungabi lento ebambekayo ngobana bazondile ukuthi ilizwe leli ayisikwaba kumelayo.
Ilizwe linanza ilanga lamaqhawe ele Heroes Day kusasa. Abanye babalwa impi yenkululeko besithi akulalutho lokuthakazelela.
Inkinga ke sesibhekane layo yiyo leyo yokuthi obekukhangelwe uzulu jikelele ukuthi kuza kuba lomanyano wamabandla aphikisayo kukhanya ngani akungeke kwenzeka.
Ukulwisana kwamalunga ebandla le-MDCT sokuphehle ukuthandabuza okukhulu kudaba lomanyano wamabandla aphikisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ilizwe linanza ilanga lamaqhawe ele Heroes Day kusasa. Abanye babalwa impi yenkululeko besithi akulalutho lokuthakazelela. Nanku umnotho oqhubeka obhidlika lozulu laye esidlalo klubhu ngenxa yokusilela kwemisebenzi lemali emabhanga. Abenhlanganiso ezizimeleyo kanye laba amabandla aphikisayo bona bathi amaqhawe afela ize. Njalo bathi alubana ayavuka ebengasoze awuthakazelele umumo oseZimbabwe. Siyexhume omunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla.
Amaqhawe ethu bakithi sesifikile esikhathini sokuthiwa kulamaqhawe esimele siwakhumbule. Abaleleyo labaphilayo namhlanje. Abaleleyo laba yiba ke abalomoya osungena emaphathini ukuthi kungabi lento ebambekayo. Ngobana bazondile ukuthi ilizwe leli ayisikwaba kumelayo basebekuthiya uNkulunkulu wabaphambula amasinyane ebantwini. Ngakho ke babuhlungu ngoba kakula muntu osekhokhela abantu. Babuhlungu imoya yabo leyi iyaphendla lokhu ivunguza ivele kuwo wonke umbuthano ozombangazo ezomzabalazo kakulomileqe eqinisweni. Namhlanje ungakhangela bona bona labo kuthiwa khona ngabakhokhela abakhona kambe ngubani ongamaphambi kwabantu abantu bonke 100% bekhona ukuthi lo sesiyachaya intambo kuye. Kuyabatholakala ukuthi lowu abanye bethi kayishiye lowu abanye bethi ngulo abanye bethi kayishiye lowu ngumoya ovunguzayo. Bazondile sibili bazondile. Ungakhangela kuzani kuyafiwa fisi ukhangele kuye MDC kuyafiwa kuye NPP kuyafiwa. Akule lapho kuthiwa khona lapha hayi leli libandla elilokuthula zinqinzi kuphela. Konke lokhana kubangelwa ngumoya wamaqhawe amaqhawe la adlulileyo. Lawa amaqhawe aphilayo lawa ayiwo amele celebrate ubuqhawuka laba abadlulileyo ngamagwala.
Abalwa impi yenkululeko abafana lawe kodwa abakubandla lezanu PF ubona gabakunanzeleli yini ukuthi kayisikho abakuhambela empini lokhu kumbe bayakunanzelela kodwa bayasuthiseka ngokwenzakalayo.
Abhelela bana ke abakunanzeleli lokhu bona nabana bananzelela okulutshwane bakhona phana kulabanye abakukhangeleyo ukuthi lokhu kayisikho njengalabo omatamatanda laba omthwangwa yiwo labana sebekubonile ukuthi no lokhu kayisikho lokhu osakuhambela empini lokhu.
Umnumzana Maxim Kandla walwa impi yenkululeko eku Zipra sixoxelaye ekobulawayo. Sokulokuthandabuza okukhulu ekuthini umanyano wamabandla aphikisayo uzaphumelela kulandela ukudlephana osokuqhamuke kubandla le-MDCT. Soku la matogu amavili guleli bandla elifuna EMDC ti imanyane la manyamba amabandla pigisayo. Kuzoba lelinye itogu elipigisa lumanyano ikakhulu elingafuni ukuthi umnumzana Morgan Tsvangirai amanyane le MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welsh Mncube. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Wonke umuntu sonke sizalo laseZimbabwe ngisho labakamthwakazi siyafisa ukuthi kube lenguquko kwezombusazwe. Inkinga ke sesibhekane la yiyo leyo yokuthi obekukhangelelwe nguZulu jikelele ukuthi kuza kuba lo manyano wamabandla aphikisayo bengena ku-election ezayo belibandla linye. Kukhanya ngani akungeke kwenzeka. Umgoqo esilawo sibili uMogeni uTsvangirai ngoba kungani uyala ukuthi ngaba lomunye umuntu ongaba yi-presidential candidate ngaphandle kwakhe. Kanti-ke bakhona abantu lawo nje neqinisa lokuthi nxa abantu bebengakuquma ubungaba ngupresident ongcono kuloMogeni nxa uphiwe ithuba. So inkinga ekhona lapha emthinini wonke umuntu uzibona kumele ukuthi abe nguye ozoba i-presidential candidate. So sinjengokwamanje sinama-presidential candidate possibly angaba mathathu. So yikho lapho sokunge problem khona.
Wona umanyano ubona uphumelela nanxa sikhangela ukulwisana lokudonselana ukukhona ku-MDCT iyodwa la kwamanye amabandla aphikisayo.
Uyabona ukuba khona kukaNcube ku-MDC baTsvangirai sokudala ukuthi ngapha abantu abayibona abe-MDC komthwakazi sokuza kuba lokuxabana ngoba silabantu abanjengabo uThokozani Khuphe. UThokozani Khuphe u-vice president we-MDC kaTsvangirai nxa esikhangele uNcube, uNcube sezokuphiwa izigaba ngapha. Kanti abantu laba abayibona abakhokhelwa nguThokozani baza kuya ngaphi? Njalo bona ngabo phakathi kangiboni ukuthi kuza kuba lokuzwana. But-ke into ekhona yokuthi bonke kakulandawo lapho abangaya khona. Bengaphuma nje umuntu aphume ebandleni lakhe lamhlanje kuyabe kumthelele.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya ucubungula izombusazwe sixoxe laye ekwelebhilithane. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Amasiko akwethu ashonaphi ona amasiko obe kukhona izolo akuse ziwa.
Yebo kambe Zulu kandaba lingalitshona njani lapho elikhona khona ngapho ke ngemakhaya? Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo siyalubuyelela udaba lwabothikamtanda labo kuthiwa ke izanuse. Ye siqhubeka ke lapha ke lo nkosikazi Mpokise Ngisibanda ongukhansela khona ngale emathetshaneni enkayi lapho ke kusesabelweni seMthebeleni North. Njalo ke Zulu umnumzana David Mkhabinyana Ngwenya inyanga elodumo ehlala kobulawayo.
Lezi zanuse ezikhona hayi zenza umsebenzi oyiwo sibini ngoba ngengahamba lazo indawo eziningi ngikhangela ukwenza kwabo. Kube sokusitho sobhuku balezo ndawo bahamba khona babaphe izincwadi ezokuthi thina ngapha sikholiwe.
Kungakhithwa-ke masibanda khona kokukhithwayo eziphaleni langaphi ngaphi bakusa ngani?
Kuya kuthiswe kuthiswe ngomlilo wabantu likhangela ukuthi sibili into ezithisiweyo yikho engiyange ngibone bekwenza. So ukuthi sithi bathatha khona khona hani banangapha kuthiswe hani basinesilumiso ukuthi bona iba bathatha khonokhana bayefake ebantwini. Manje kuyathiswa sikhangele sikubone sebuthibe kungasekho kusale kungumlotha sibili kubasa umlilo kuthe kuphele kusale kungumlotha. Kodwa ekucineni kwakho konke siyathemba ukuthi sibili ngeqiniso babe sizile ngoba kuke kusale kubetha umoya okwaleso sikhathi ngokumthakathi kayicini esilalapho iyadinga okunye ngoba vele impilo yakhe.
Kunjalo ubaba Ngweni
ngiyamvumela lokhu akutshoyo umama. Kuyatshiswa sibili kugeda igeja igodi elingafika ekhalweni kubasa inkalakatha yegerhe lomlilo kuphoselwe khonapho abantu bekhangele kuchwatha kuze kube umlotha kuphele ukuthi cha.
Yena lo okubambileyo baba Ingwenya kageziswa yini?
Hayi bazigezise bagezisana bona zona izinyanga ngaleso senzo ngokubona kwabo ukuthi ha lokhu kungcono siphungaphunge bakubageza njengoba phela wonke umuntu nxa eve ebubini uyagezwa ngomsuzu wakhe.
Yeah, masibanda nga umuntu sokuthiwa ke ngumakhelwane lapha sebonakale elomgobho kumbe ubonakale lenyoka kumbe okunye okusabisayo pho ugcine phila njani ebantwini
liyaphila laye njengenhlala yenza nje ukuthi vele liphile liphila laye ngoba akusizi lutho umthakathi kaze umbone lokho ayikho khona ungazi utshintsha isimo sokuthi njengalokho sekumele ngimzonde wenza kube wesi ngoba bongani ukuthi ngaleso sikhathi kuyaba kuthethwe kwathiswa uza kasale bethwa ngumoya esakudinga okutsha kodwa lizakele sale sibili likhululekile ngoba ayikho vele indlela ukuthi ungathi sibili uyelatshwa kuphele pheli hayi ngoba lokhana abanye vele uyaba kulidlozi omunye njalo ebuthengile
baba ngwenya indaba kathi zitshisa lapha kodwa isikhathi sesihambile ngicela uvale khonapho ngamafutshane
lapha ngiyabonga sibili ukuthi uthutshe lo hlelo olunjalo ubuthakathi bubi shiyanini uloya shiyanini ukukhathaza abanye abantu ngoba into enhle kusebenza ngamandla akho waphiwe nguNkulunkulu ungabulali abantu usenzela ukuthi wenze ubuthakathi bakho bokucuya abantu senze into ezingayisizwa njalo kukho khonokho ukuthi uqwayiza njani ebantwini uyababona sebehlohlobele sebengabantu abethukileyo phakathi kwesigaba abanye bale kuhambisa izikokonono zabo
giba khonapho-ke masibala
hayi ngiyabonga sibili kuqakathekile ngamazwi amahlafakwa ngubaba ikakhulu sibili bana bayabalezinto zabo ezinjalo nxa izinduna labosobhuku sebethe bavumelana indaba enjalo nabajabuli abanye ngaleso sikhathi bayabaleka basuke ezigabeni nabakwenikela ukuthi kungadlula babe sebephendula okuthi sibili into yabe ingabaphathi kahle
ye ntathi thuba ukuthi ngibonge-ke unkosikazi Mpokise Ngisibanda khona ngale-ke emathetshaneni kwele nkayi ngibonge njalo-ke ubaba uDavid Mhabenyana Ngwenya inyanga enkulu eyaziwayo kakhulu hhayi-ke abadala bathi okungapheliyo kuyahlola mahlabezulu nethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo olivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
ube ukhona izulu akuseziwa
siyabonga eGibbs ngohlelo lwamasiko lokuphila kuhle kwabantu siqhubeke-ke singene kuhlelo lwabasakhulayo
kudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumaikhoke lamhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa lokhulakhwashe hobe ongusakhulayo oligqwetha elike lasebenzi lenhlanganiso yeveritas kodwa usekumele manje sizabe sixoxa mayelana ngemithetho eyasungulwa yizimbabwe electoral commission emayelana lokuyobhalisa ukuze umuntu athole ithuba lokuyovota ngomnyaka ozayo sifuna ukuza ukuthi imithetho ekhona ihamba kanjani njalo ukuthi ithinta izalwane esiphila phetshe labasemaphandleni kanjani ngiyakwamukela kuhlelo kukhula kwasho njani
ngiyabonga mfowethu njani
siyaphila masiyihlabeke le ndaba awungitsheleke mnumzane kuyini okufunakala ukuze isizalwane sezimbabwe siyithole ithuba lokuyobhalisa kukhomishini ye-ZEC ukuze bathole ithuba lokuyovota ngomnyaka ozayo
okufunekayo yiform ye-identification amaphepha lawo kungaba yi-ID kungaba yi-passport engaka-expire phezu kwamaphepha akhulumayo ukuthi wena ungubani badinga lokuthi iphepha elikhulumayo ukuthi ulapho ohlala khona kungaphi
okay kulezinye izizalwane ezike zabaleka sesiphila kwamanye amazwe okungekho ngasemthethweni ama-illegal aliens bona bayasho ukuthi balaso isifiso sokubuyela ekhaya bayobhalisa nxa bengelawo amaphepha bazalithola ithuba na lokuyobhalisa
bengawathola amaphepha yesibili atshoyo kumbakhombayo ukuthi ngabantu bezimbabwe izizalwane nhlalo izizalwane zezimbabwe ziniyahamba lakho ukuvota naphezu kwakho amaphepha akhombayo ukuthi ngabantu bezimbabwe kuzadingakala amaphepha akhombayo ukuthi bahlala ngathi nxa besezimbabwe
kodwa umuntu angathi akalayi i-address ezimbabwe kodwa uyisizalwane sezimbabwe uthi kimi akalitholi ithuba lokuyobhalisa
ngokuswelakala kwenhlanhla kumbe liqhinga le-ZEC i-ZEC ithi yona umuntu lo muntu ofuna ukubhalisa kumele ebe le-proof yalapho ahlala khona and unfortunately leyi-proof kumele kube yi-affidavit kumbe incwadi yesemthethweni ebhalwe ngulendlodo wakho kumbe lowo muntu incwadi lapho ohlala khona ezamanzi kumbe ezamagetsi ezibuya ngebizo lakhe so ungaba ngumzali wakho kungaba ngulendlodo wakho kungaba umuntu othanyele lowo muzi lapho ohlala khona nguye kumele ebhale incwadi esayinwa kumbe ligqwetha kumbe ucommissioner of works kumbe amapholisa echoyo ukuthi sibili lowu umnumzana kumbe lowu mama kumbe lowu sisi uhlala lapha ekhaya ngihlalisana naye. Then leyo ncwadi silandelana ke lesithupha sakho ithi liqhinga ngoba abantu abaningi bathwele nzima ngenxa yokuthi abantu bahlala ezindaweni ezijiyeneyo sebasuka lapho ababehlala khona besiyadinga imisebenzi kwezinye indawo. Kunzima sometimes ukuthi uwathole lawo maphepha akhulumayo sibili ukuthi ye mina ngihlala endaweni yenkaka ulandlord wami esayine kumbe amapholisa esayine ukuthi lelo liqiniswe.
Kulento ebizwa ngesilungu okuthiwa ngama-alien IDs, awungichasisele kahle ngamafishane ukuthi kuyini lokho?
I-alien ID kuyisithupha seZimbabwe esiphiwa abantu abangela bazali kumbe abantu asebahlalayo iminyaka eminingi eZimbabwe ukuthi be-consider as ama-residents kumbe abantu abahlala eZimbabwe.
So mnumzane awungitshele-ke kulabantu abaningi abavunyelwe ukuphila emazweni amabili achiyeneyo ababizwa ngesilungu ukuthi ama-dual citizens, bona esingathi abangalawo izithupha zaseZimbabwe abalama-alien IDs bazathola ithuba nalo kuyobhalisa ukuthi bayovota?
Angikhathazi ngenxa yesisekelo somthetho i-constitution yeZimbabwe ka-2013 ama-dual citizen ngamaZimbabweni apheleleyo ngoba kumele ube ngumZimbabweni ozalelwe eZimbabwe ukuthi utholiswe i-dual citizenship. Ngakho-ke uzathola ukuthi ama-dual citizen amaningi akuposition engcono kulama-alien.
Okay, ayi mnumzane, ngibona ngani isikhathi sethu sesiyaphela. Wathi ngingibuze umbuzo wokugcina-ke, ulasi isiluleko naso kunikeza abantu abaphilayo kwamanye amazwe abalesifiso sokuyobhalisa?
Engingakutshoyo ukuthi nxa imali zivuma kumbe nxa imfanelo zikhona, abantu kabayenze imizamo yokuthi bebuye eZimbabwe bezobhalisa, bebuye eZimbabwe bezovota ngoba ilizwe lingelethu.
Ngiyabonga mnumzane, bekuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi, kulungile mfowethu, ube nosuku.
Ngiyabonga. Balaleli, belilalela uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa loKhuda Kwashe Hobe oligqwetha eHarare. Isikhathi sesifikile ukuthi ngilivalelise. Masibane ngeviki ezayo. Olivalelisayo umthwakazi nguMike Hobe, lilale.
Siyabonga Mike. Le Studio 7 isakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silo mfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Iye, lami ngiyabonga kakhulu, ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphathele uphi umbhalo namhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele kuzaga ichapter ka-4 iverse ka-7 kusiya ku-9. Ngikhangele indaba emnandi, indaba uNkulunkulu akhuluma ngayo kakhulu, lokhu sikhangele ukuhlakanipha ukuthi kathi vele khona ukuhlakanipha kuyini. Singabala kuverse ka-7 ithi ukuhlakanipha kudlula konke, zuza ukuhlakanipha uzuze ukuqedisisa ngakho konke olakho. Ukuthande kakhulu kuza kuphakamisa, ukugone kuza kukulethela udumo, kuza kwethesa umqhele omuhle ekhanda lakho, kukuthwalise umqhele odumo. Abantu abaningi bacabanga ukuthi ukuphumelela ukwenza izinto ngengqondo yabo kuphela, kodwa siyakwazi ukuthi izwi likaNkulunkulu lithi ukuhlakanipha kuqalisa nxa umuntu esesaba uNkulunkulu. Ngakho ngikhona ukuthi kho lapho kuba lo mthombo khona wokuhlakanipha. Amakhosi wona ngwawo avele antsho abusa ngokuhlakanipha, ikanti thina nxa siphila empilweni izinqumo esizenzayo kumbe ziyabe zizinhle kumbe zizimbi sezikhokhela ukuthi sisebenzisa ukuhlakanipha okukhona kithi okungakanani. Ngifuna ukuthi abalaleli bazwisise ukuthi kulomehluko okhona kakhulu phakathi kwenhlakanipho evela ebantwini ekucabangeni kwabantu lenhlakanipho umuntu ayitholayo nxa esazi uJehova ngoba inhlakanipho yabantu iliyana eyabe isenziwa ukwenzela ukuthi umuntu oyedwa ancindezela kanye kumbe kube nguye othola izinto ezingcono ukwedlula wonke umuntu ikanti inhlakanipho evela kuJehova nxa isetshenziswa inceda umuntu wonke inceda isizwe inceda wonke umuntu ngakho oqala ufuna ukukhuthaza kumbe ngabakhokheli abandlaleleyo abasezigabeni ezehlukeneyo ukuthi nxa ufuna ukuhlakanipha lokubusa abantu qalisa ngokwesaba uJehova ngoba nxa usesaba uJehova kuza kunceda ukuthi ingqondo yakho ibe kwazi ukuthi izinqumo zonke ozenzayo uzaba kwazi ukuthi ukhona omunye umuntu ozafunthi ngelinye ilanga umphendule ukuthi wawuvele uzenzelani zona ezo zinqumo so nxa usesaba uJehova wenza izinqumo zakho ezilenhlakanipho inhlakanipho ezilela kuye inhlakanipho njalo eyabe ikhangele ukuthi abanye abantu bahlala benjani nxa usenza izinqumo lezo zenzileyo okwesibili inhlakanipho yiyo eletha abantu ukuze umuntu afike esigabeni sokuba aphumelele empilweni abe lenotho ngoba singabala leli lizithi lona uthatha inhlakanipho uthatha ukuqedisisa yikho okuza kwenza ukuthi ube lenotho kuza kunothisa njalo kuza kunika udumo udumo lolu lonotho leyo ayisiyo ukuthi uziphakamise ebantwini kodwa ngekusebenzela uJehova ngakho ufuna silandzelele lapho ukuthi nxa uSolomon ilizwi kaNkulunkulu lithi ngumuntu owayehlakaniphe ukwedlula wonke umuntu owaphilayo empilweni nxa uSolomon esaphila siyananzelela ukuthi wathiwa ithuba lokuthi ecele imali enenge kuNkulunkulu kumbe ingceku kodwa yena wacela ulutho olulodwa kuphela wathi uNkulunkulu nika ukuhlakanipha ilizwi kaNkulunkulu lithi phezu kokuhlakanipha lokho ayekuphiwe waba ngumuntu onothe ukwedlula wonke umuntu lapha emhlabeni akho abantu abaningi bayadinga inotho kakhulu abadingi inhlakanipho okwesibili okunemfuna sikunanzelele yikuthi nxa thina abafundisi sikhokhela abantu ilizwi likaNkulunkulu liyakhuluma ukuthi dinga ukuhlakanipha ukugone kuza kulethela udumo ukuthi lapha nxa ungumfundisi ukuhlakanipha lokho esabe sikuthole kuNkulunkulu yikho okusenza ukuthi sikwanise ukukhokhela abantu bakhe yikho okusikwanise ukwelusa abantu bakhe ngendlela elenhlakanipho njalo elebuciki phakathi kwayo
kuyiphethe mfundisi
siyathandaza namhlanje balaleli bami sithandazele inhlakanipho lapho khona la uthandazela ukuthi uNkulunkulu akusize kumbe usemsebenzini yakho kumbe wenzani ukuthi uNkulunkulu akunike inhlakanipho baba ngegama likaJesu siyathandazela abalaleli bethu kuba bazathola inhlakanipho lapho abakhona ebukhokheleni babo uNkulunkulu lapho abakhokhela khona abantu bakho ababe lokuhlakanipha lokuqedisisa ukwenzela ukuthi benze izinto ngobuciki ngendlela njalo elesineke phakathi ngegama likaJesu siyathandaza yena
Amen mfundisi sibe sonke kudlelo lunye ngeviki ezayo
sibonge kakhulu abalalela abalale kakuhle
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisifanda lo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sihamba lentokazi uSamantha Samzamazibisa yena usanda kwethula ingoma yakhe yakuqala isingo elesihloko esithi indoda yomnikazi uSamantha ubehlabela loSandra Ndebele njalo wehlukane laye kusikatshana esanda kwedlula sezimela laye njengomculi womdumo weHouse. Uke waba lilunga njalo leqembu eselidume okwamagama eZimbabwe laphetsheya ele-IASA. Kuindoda yomnikazi lapha uSamza uthi uphehlwe ukungaziphathi akubonayo kusenziwa ngamanye amadoda angadlulwa izidwaba oshugadedi phela.
Ngangikhuluma nje ngomuntu obaba laba abathathileyo kodwa ubaba nje Othi manje ngesizathu sengene town abona nje ukuthi lezihambela ebesekene wena lapho umfazi omzinzi endlini nasengibona nosebizisele ngisathina amankazi labantu nabancane abasakhulayo so kahle kahle ngangikhuluma manje ngabo baba balezinsuku abangasakhonsentrate kubomama but ekhonsa kumankazi abanjengathi abancane besende imali ukuthi bahlangene abancane kanti ukuthi ekhumbule lo mama ohlala endlini.
Abalandeli bona bayamukele njalo lengoma.
Hayi abantwana bayithandile ingoma.
Ukhangela ukukhipha idlala deli pheleleyo yini njalo ni?
Owamanje bengithangelele ukukhipha nje amasizi ingoma nje ezi-1-1 ngoba lakathesise bengisebenzisa ingoma yami yesibili ezaphuma nje zibe mazini. So bengisagijimelenza ukuthi ngizikhiphe kulezinye engisha lezi ama-1-1 yithi-ke sengizenza i-album ngoba kulezi su ngabona ukuthi kunzima ukuthi uyakhiphisa i-album ufuna ukuthi umphakathi ukuthandambe ezimbili zimbe eyodwa usudalise isikhathi kube nzima le mali ukuthi ihlanganise.
Ithengiswa ngaphi ingoma yakho?
Awakathethi ukudatha file boss but khona ngizoyifaka futhi engizayifaka futhi ku-YouTube but wakathethi abaningi bayidownloada kwi-data file boss nama-CD lawo nawathengisa nje khonapha zethawuni nawamanye amakhanti ngabo South Africa ngaphi kuthi alakhuma ngale ukuthi athenge.
Abangathanda ukuxhumana lawe bakuthola ngaphi?
Abathanda ukuxhumana lami bengangithola ku-Facebook ngikhona Samantha Resort Magisa bengangithola la ku-Instagram Miss_Sammy ya kulapho nje kuphela.
Alright Samantha, siyabonga sikufisela inhlanhla.
Akulungile baba lami ungibonile. 2 a.m. in the morning, senta kwangibambe. Fast when can you afford? When I just like that in time. My is that it can. Woo! Fast when can you afford? You go there. Where we're going to find you, baby. I'm close like the left. I'm close like the right. I'm close where we're yet. I'm close up and down. I'm close at the left, I'm close at the right, I'm close to my end, not just up and down. Yep, on the Tumina, yep, on the Tumina, yep, on the Salando, yep, on the Tumina, yep, on the Tumina, yep, on the Tumina, yep, on the
Samantha Samza Mazivisa iqiva uhlelo lwethu lalamhlanje sithi yena yabonga indoda yomnikazi yabonga. Singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Ilizwe linanza ilanga lamaqhawe ele Heroes Day kusasa abanye babalwa impi yenkululeko besithi akulalutho lokuthakazelela. Ukulwisana kwamalunga e-MDCT sokuphehle ukuthandabuza okukhulu kudaba lomanyano wamabandla aphikisayo. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.